So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo yimi usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya wamavuko izolo njalo lokhe bengakamboni. Ibandla le-ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGood West edale lephalamende kwathi LCCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yama-bonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke ngesonto ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Masaya wemavuko izolo ngabacatshangelwa ukuthi isiphatha amandla zogatshalwe zomvukela likahulumente. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kamnumzana Masaya njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla le-ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGood West edale lephalamende ngemva kokuba umnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,147 esedlula omunye wakhe webandla le-CCC umnumzana Ephraim Morutu othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Robinson Kura uthole amavoti edlula ikhulu kuphela i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini sinanzelele ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzelele ukuthi ekhetheni oludlulileyo mhlawumbe bekungaba lohlupho bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Yizesini ikuthi akuzange kube lodlakela abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGood kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo inyama yenkomo yasithathwa yatshiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke asikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babele sandle siphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America.
Oh, Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo, njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le iqunywe kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovemba, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala, ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe, lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu abamele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo Mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo Mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ. Yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqotshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget, abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo, kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abese eziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze esincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu inengi kule yezisebenzi. Indaba sithi inengi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabili kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa, amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esuhloniphayo esukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwe-intenile eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko wethu.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela wenkayi ngeziphathelane labasakhulayo.
Abantwana mhlambe abanye behambile esikolo, abanye bangakaqedi. Kubangelwa ukuthi sikhangela amankazana, mhlawumbe abanye bayabesuke bazithwala, okunye abanye nje ngokukhula, ngoba abantwana bayafika esikhathini esingathi i-rebellious stage, and sifika ikakhulu nxa sekuwo-form 3, form 4, okubenza abanye besebenzise izidakamizwa, abanye angasakhululeki, abanye angasahoniseki. Khonokho futhi kuyadala ukuthi izikhathini ezinye zabantwana uma basakhulayo bayahlangana nakhona kugcine bengaqhisani nokwesithathu, okunye bayabugwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlala kumbe i-poverty igcine isiya emabangeni esiyadinga imali angathi thina kutshekeli yikho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawela emagodini bafe abanye bayalimala singasenelisi ukuzenzela izinto for impilo yabo yonke. Abanye bayashiya futhi isikolo bengasaqedisi isikolo besiyadinga imali kumbe singadinga indlela yokutshela ukuthi izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlaselwe yindlala ngaphandle kokuphila nje. Abanye besadala ngamabele izikolo, abanye besadala ngezifuyo kunokuthengisa izifuyo kuthenga ukudla ebhadalele abantwana esikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane lengxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year iprogram ye-iCAD ewasikhangela abantwana ama-school dropout, iwafundisa ukupheka, iwafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele lapo. Zibe khona nje abanye ama-organizations nje abebuya ezoncedisa khona kwezama ukufundisa umsebenzi wokuwelta kaplantilanayo. Kodwa ikakhulu okuba luhlupho bafundisa mhlawumbe kodwa kwayeno-low scale, bafundisa abantwana abangamankazana, bafundisa amatsha ukuthi bezenzele imisebenzi yezandla, kodwa kusuka kube luhlupho kwenza kungeneni singathi thina i-market. Sebefundile ukubheka abantwana, sebefundile ukupheka izinkwazi zakhona kanjalo, kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho, abantu emakhaya abana amadolana afunwa ngabantwana, abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyake kuphotshiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana ababethe bayenza ama-programs yalawo ukubeka okwenza lezinye izinto. Leso kudala ukuthi umntwana lo uyabe edimile besingathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekethe ngama-flower eyenzeni lakho nalokho, kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethenge nama-flower kodwa ngabheka nemithi ukuthi ethenge sele kumbe ethenge sezinto zakho ofuna kumenza ukuthi aproke kumbe ethenge engaselelithi ukuthi eqhubeke esekuthina sokufana nokuthi kafundelanga lutho ngokujayekela ukwenza izinto zangenxa yokuthi kuyashoda i-market, abantu abane izimali zokuxatisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba bethe bacatise. So kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izikele kumbe abasakhulayo abaningi. So khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi besele sebezezizida izidakamizwa bazabuyela abanye izami njengokanti abamankazana ezakhomba kuyena bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi lokuthi bantwana bayasebefekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yini khona ama-sanitary wear ukuthi ngabe besithathi uyabengena imali naleyo ukuthanda sibe khona nawe. Ndazi yebe khona ama-programs bazamkhombisa abantwana ukuthi benziwa njani khona lokho kuyizinto. Kodwa akukaxhuli kakhulu.
Leyo yinduna uChief Dakamela weNkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungamile Inkomo esinika uhlelo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Inkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ke zihlobo zenkosi ezithandileyo kulo hlelo lwethu lwemihlayo yonke ngamasonto olokuvuselela umoya njengenhlala yenza. Sibonge inhliziyo zethu isipho sokuphila ngobana nxa silesi sipho sokuphila kuningi esingakwenza okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kubona lo umsakazo weStudio 7. Sibongele ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima ngeshumi lanye njalo le ndima yeshumi nambili uLuka 11 siqale kuvesi 11 sime kukho vesi 11 kufundeka kanje. Ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12 uma icela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wakuqela labafundi bakhe ngamagama akatha kakhulu la ngoba wayekhuluma singathi ukukhuluma lemuli kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abaziphila labantu babo njalo laba bantwana bephila labazali babo. Ngubana uthi kuvesi 11 muphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ethize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo izinhlanzi kuphela kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelile abantu babo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kweguma. Abantwana abanye babuye baze badinge bathi angilababa lapha. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho lento nje yokuhambisa abantwana esikolweni. Bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlando okukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana batshele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho epenseli kumbe exercise book. Uficakale umzali uthi imali kangilayo mina, liyangisukela, ungabonihlelela lithi ngiyithatha ngayo. Nxa abantwana besiza kuwe mzali, baphendule kuhle, ubatshengise uthando lobuzali. Yiko kutshiwo uJesu lapha, ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo. Ayisumlando omntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlando wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa becela lokho abakucelayo, nxa sikwenelisa kasibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisa angithi ukuphongucela nje into engelangqondo kodwa nxa becela izinto ezibaphathisayo asibancediseni singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazana abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhuleke Thixo siyabonga sikhulekela abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube lokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezilungileyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga untungamili kesizwe ezabatsha
Ya okwamanje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitredini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxa silazo ezabe sizitholile zonezo siyahamba sibanikeza nxa singatholi ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu
so about lapho ukuthi ngize ngichabanga okwesithethe me I always thought ukuthi aze ngaba le mali I would want to have the orphanage or old people's home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale kube le mali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangapi ngabantu abaphila impilo bani njalo likhathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebo ngani kade sikwazi ukuba reach out so yebo abantu so normally tina we serve a day we serve 20 to 30 plates Then we walk around sibadinga. We walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo, like people who are mentally challenged. Yibo esifokusa ngabo. Fine we understand ukuthi abanye abahlala ezitridini, abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu. But abantu aba mentally disturbed sometimes could difficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu ukuthi bekhwanise ukuchela
and the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from first beze befika ku-15 ngale bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango beboda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze layo khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe setshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe nekitchen lethu etown esizobe sipheka khona every single day at least if you can cook one meal a day siba save wonke sibe lendawo e1 ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithola ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
ukutsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu xa sengile mali eningi We can start doing it now. You can start doing it now. And ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali eningi. You can start now. And train your brains to give and live with others. Mina, I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference. not necessarily ukuthi unqamo ndehlanga lapha na, it doesn't have feelings, doesn't have friends. Bayacabanga abantu labantu. If there is something that I've noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo, esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys, nxa ungafika omunye wabo engiyeko, bayakutshela uso ukuthi ah, omunye wethu akakho, celani lisitshele iplate yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi, abayidli. Umunye wakhona, of course, vele uthi khona yena, ah, guys, mina ngidli. As long as lingamphanga iplate, omunye wami vele mina ngidli.
Bangabe befuna ukuthi baphathise labo babambane lawe basebenzele ndawenye lawe bengakuxhuma njani?
Thina siyabe sikobulawayo in town, yikuya siyabe sikhona. Siyahlangana every Sunday ngo-1:30. Half one siyahlangana e-town, sidistribute, sihlangana e-track code, yikho esihlangana khona. Inamba esiyisebenzisayo is 0772 752 751. 0772 752 751. Zikona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G, ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini kobulawayo. Bexoxa lo Thabo Kangxube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo namhlanje, intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu lelindezilize lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqetshi weqembu lelindezilize uJoel Luphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqetshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinde waba ngumqeqetshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abazange basi disappointed. Bekulilangeli special kakhulu, special kakhulu kudilethi coach wethu Raman Gumbo and uMadinda ubecelile coach Madinda ukuthi abafana bamdlale ngisho ukuthi sidlala at home phambi kwama-supporters wethu singaluzi game le. And we are happy ukuthi abafana labo baresponding sathole 3 points.
Iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amahlanu lambili ngemva kokunqoba elikwenze namhla. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele kanje. Iqembu le-Green Fuel libe ngutshikilobhanqa 2 kathulele Caps United yada 2 ukuthi FC Platinum 1 iwange inqobe i-Black Rhinos nge-3-0 ukuthi iBulawayo Chiefs itshaye i-Triangle nge-2 kanya. Kube sekusithi iqembu le-Dynamos lona linqobe le-Chicken Inn nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 Ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisa ele-Zimbabwe Saints, ele-Bulawayo Arsenal kanye le-Cosmos u-Blessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakobulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Lunga uthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akobulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga yomdeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala sokhokuthela into ngadlala iyayilenda so umaphepha nxa yabuye kulethi umaphepha yabuye ezobhambisa ikeyibhor egrawundini nje lahleli bekwazi soba sokuyilahlile. Kuningi okusenzakalayo kuthanele ngomatrasen imithi wenziwani amabhawunsi etshayana. That's why you call it tape. For now, it's tape. I got tears up. Said I will never bow. We will call it a mamma bow. In time, necessary. I want to put it up. Mamma, mamma, it's one of my area. Mam won't even go to let to Santu. Ma is a tunnel. If neutral, my aim up. When I'm being a lady, but they're brothers. SMJ, when I'm the puppet, themselves in a school, Miss Anne.
Ulunga, Kale, the Lake, and Bulava Sakula, Elizabeth Saints, and Jalo, 282, Balo, the Lake, and Bulava Kulum, Omnaga, 2005, Lapa, Lalava, Betenji, Aba Kalala, Konom, Sebenzi, Utigulo, Gutiabang, and Gibo, Labangan, Ibam Chabuli, Uba, Sejalai, Pola, was in Alapezulu, Bakona, Baba, Sola, Uba, Inda,
Siabonga, Joseph, Janji, Silukuba, Poge, Ushelo, Lutu, Lalam, Sanje, Oliver, Elisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.